Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 11 kumbimbitho 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa elanda imihlangano eqhutshwa phakathi kwamazwe omabili ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana.
Bazavumelana kodwa kuze kuyodiliza laseZimbabwe ngoba iParliament eSouth Africa izoba nemigomo nemibandela ukuthi ukuze iZimbabwe incedakale kumele kufakwe imali kule Zimbabwe, kufanele kube lezinto ezithile abazenzayo ezenza ukuthi isakulu okuhambisana lokwamalungelo abantu.
Elemelika lithi ukuchabalala komnotho weZimbabwe kubangelwa imithetho kahulumende emibi, hathi izijeziso zenotho elazethesa amalunga eZANU-PF.
Abantu abaqondile ukuthi bakhulume ngathi ngamakhelwane iSADC, ngamakhelwane iAU, and siyachaba ngoba kade sinxa ukhangela iSADC neAU ifuna ukuthi incedisa ithi iyasalisize kaha.
Kwezemidlalo umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uVictor Ndlovu uthi ukukhalala umsebenzi okwenziwa ngabadlali baleli qembu sokuphazamise kakhulu amalungiselelo abo okuqala kwemidlalo yalonyaka. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi eleZimbabwe lizasayinelana lele South Africa izivumelwano kusasa kwezokuthengisela kwezokuthuthukisa umnotho welizwe kanye lokuqinisa ubuhlobo phakathi kwamazwe omabili. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko luthi umnumzana Moyo obekhuluma emhlanganweni wesithathu oweZimbabwe South Africa Binational Commission namuhla eHarare, lapho aqhubeke wathi eleZimbabwe liqakathekisa inhlelo zokuthuthukisa amafekithali ngoba yiwo ayinsika kwezenotho. Omunye kamnumzana Moyo wakwele South Africa unkosazana Lindiwe Sisulu utshele lo mhlangano ukuthi okwenzakala eZimbabwe kuthinta ele South Africa, ngakho kufanele amazwe lasebenzelane ndawonye. Ele South Africa libikwa linikeze ele Zimbabwe izipho zemtshina yamakhompyutha lokunye. Umhlangano omqoka ubikwa ukusasa lapho umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa lo mongameli Emmerson Mnangagwa abazawuvula ngokusemthethweni. Ukuhlaziya ukuqakatheka kwalomhlangano sixoxe lomnumzana Nsonunguli Walter Mbongolwane, incwadi ecubungula ezombusazwe.
Esikwaziyo ukuthi ilizwe leSouth Africa yonke into abayenzayo bafanele ukuthi bakhangelwe yiParliament yabo ukuthi bakwenza kuselungeleni lokuthi abantu baseSouth Africa bazathola nzuzo bani. Siyazi ukuthi izivumelwano eziyophuma kule Binational Commission zifanele ukuthi ziyochubungula njalo eParliament zibonakale ziyinto elungele abantu baseSouth Africa. So ngalokho asibone ukuthi abantu abo bangavumelana into ezathi ifika eParliament South Africa bayichithe. So into ezenzakala lapho bazavumelana kodwa kusoze kuyodiliza laseZimbabwe ngoba iParliament South Africa izoba nemigomo nemibandela ukuthi ukuze iZimbabwe incedakale kumele kufakwe imali kule Zimbabwe, kufanele kube lezinto ezithile abazenzayo ezenza ukuthi ku isakulu okuhambisana lokwamalungelo abantu izinto ezinjalo. So sibona engathi bangavumelana kodwa ukuthi kufakwe phansi ku-implement akusoze kuyiqinisa.
Singathi eleZimbabwe alisoze lizuze imali kumbe okunye kwele South Africa.
Abasoze bathole imali kodwa siyazi ukuthi bazokusasa bavuka nje beklabalala besithi bathole imali engaka ethile. Kuyabe kuyizithembiso nje. Imali ukuze iphume kule nto eziningi ezifanele zikhangelwe zibhekisiswe kahle nawo lezo zinto zezikhangelwe kuzatholakala lize leZimbabwe alikakulungeli ukuthi kona imali ingafakwa endaweni eyabe iligodi nje ukuthi imali ingayingena iyathathwa yi-corruption, imali iyathathwa ikugebengu, imali iyathathwa ikutshontsha. So abantu baseSouth Africa abakakulungeli ukuthi bona bangathatha imali yabo bayichitha kweleseZimbabwe. Bamele wonke uSouth Africa, bamele bonke abantu baseSouth Africa, yonke into abayenzayo. Ufana ukuthi ibe segcekene ukuthi abadlalisa imali yezizalwane zaseSouth Africa.
Umnumzana Walter Nsonongoli Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje uZulu seveze ukuthandabuza ngohlelo lukahulumende lokwenza imihlangano etshiyeneyo lamanye amazwe ekhankasela uncedo lwemali lokusungulwa kwamankampani kwamanye amazwe eZimbabwe esithi akukabi lempumela ecacayo kule mihlangano. Kubika uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngesikhathi ilizwe leZimbabwe liphakathi kwemihlangano yokukhulumisana lela kweSouth Africa lapho uMongameli Cyril Ramaphosa ezakuza emhlanganweni weZimbabwe South Africa Binational Commission lapho inkokheli zamazwe omabili ezikhangelwe ukuthi zizaqinisa udlelwano babosomabhizinisi. Ngenyanga edluleyo bekule mihlangano efanayo inkokheli yakwele Botswana ihlangana leyakuleli. Umnumzana John Masuku oyingcweti kwezombusazwe ekhuluma leStudio 7 uthe imihlangano lemihle ekubonisaneni indlela zokuncedisana njengabomakhelwane, kodwa uhulumende kufanele azise uZulu ngezithelo eziyabe zilethwe imihlangano le kusasa ukuze kwazakale ukuthi yaletha ncedo bani.
Sekuba lemihlangano lezivumelwano ezijeneyo ezinye zakhona ngasikwazi ukuthi zaphelela ngapi. Ngakho ke siyakhuthaza uhulumende ukuthi abe lokhu esazisa ukuthi imihlangano leyana ebesiyenza leBotswana sayenza njalo leSouth Africa isisilethele lokhu lathi sesenelisa ukuthi singenelane kibo kwezamabhizinisi kulokho.
Kodwa enye ingcwethi kwezombusazo umnumzana Charles Nyoni uthe kulusizo ukuthi uhulumende uqhubeka eqoqoda iminyango yamazwe efuna uncedo ngoba engasela amacebo okuthi avuselele njani inotho yelizwe.
Singakhanyelisisa kahle wake waba lesikhathi lapho ahlala phansi nelizwe laseBotswana bakhuluma bathi sizophanana imali sizosizana sizoncedana, kodwa lakathi sakula nto yaphumayo uhulumende wathi i-economy yalapha eZimbabwe izatshintsha. Khathesi sebesukile sebekhangelana nangapha laseSouth Africa. Siyazi sonke nje ukuthi nje amazwe onke lawa kanye akwanisa ukunceda iproblem eZimbabwe.
Unyoni uqhubeke ethi imihlangano le ayisoze ilethe ukunceda uhulumende alukhangeleleyo ngoba sekukade iqhuba eminye imihlangano efanayo ungelampumela wekhanyayo. Uthe inkinga ezibhekane lelizwe zizoziqedwa imali yakwamanye amazwe, kodwa nxa uhulumende engehlukana lombuso wobuncindezeli owephula amalungelo oluntu okuyikho okwenza osemabhizinisi baphandle bengasungula amabhizinisi amasha kuleli.
Lalokhu kungalungisiswa, lokhu kungaqala kulungisiswe lokhu uhulumende even wona ama-sanctions esikhala ngawo agcina ekhitshwa, but yena uhulumende kazimiselanga ukuthi atshintshe izinto ngalapha kuleli Zimbabwe ngoba yena ufuna nje ukuthi aphonge ukuthola imali, yona imali ingasezi yabuye.
Omunye wabatsha abakhulumele Studio 7 uThulani Jamela uthe akasela themba lokuthi kule ntuthuko ezalethwa imihlangano le ngoba minyaka yonke emaphepheni kukhulunywa ngezigidi zamadola kuzivumelwano zale mihlangano, kodwa akula nguquko ebakhona.
Into esihlukuluzayo ukuthi asikwazi ukuthi kumali ababeyivumelene beyiphiwe yona leyo ukuthi isebenzane, ngoba silokhu sibone ukuthi uhulumende wethu uyelokhu esehlile ukubhadala isebenzi sakhe, akula thuthukelizweni
ele South Africa yilo elithengisela eZimbabwe impahla enenge etsheneyo kulamazwe wonke angomakhelwane ezinye ingcwethi zithi izivumelwane ezingenziwa zizathukithukisa umnotho weSouth Africa kulo weZimbabwe ngoba kungela amafikitali alungisa impahla ezipheleleyo. Imele isitudio 7 seHarare nguGibson Bebe.
Elemelika lithi ukuchabalala komnotho weZimbabwe kubangelwa imithetho kahulumende emibi athi izijeziso zenotho elazethesa amalunga ezanu-PF. Embikweni siwethu le enkundleni yeTwitter namuhla, isigodlo someli weMelika eZimbabwe sithe uhulumende weZanu-PF seleminyaka emide ebusa ngemithetho emibi kakhulu eyiyo athi ibangele ubunzima obukhona kwezenotho okwamanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bahlezi begcona izijeziso zeMelika besithi izo ezibangela ukuhlupheka kukaZulu lokudilika komnotho. Kodwa iMelika iyakulandula lokhu isithi izijeziso lezi ziphatha amalunga ezanu-PF ambalwa kuphela. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efihle Lancube uthi uvumelana lokukhulunywa iMelika.
Liqinise limsulwa lona lelo ngokuba uzakhumbula ukuthi lawo ma-sanction athe efika afike vele kurigwa ama-election, afice eZimbabwe kutshaywa abantu, afice imigwaqo ingekho, izikolo zingekho, afice sekwaba legugura wundi kwabulawa abantu, kwatshontshwa abantu, afice vele kungavunyelwa ukuphikisa ngenkululeko nxa ungeqembu eliphikisayo, afice kulabantu abanyamalalayo, afica kutshontshwa imali elizweni eyizigidigidi, afice vele imise benzi ngekho elizweni ama-factory seyevaliwe, afice konke kudilikile, idola leZimbabwe selehlile isiqinise ukuqina kwalo, afice izinto eziningi vele zingekho. Ngakho-ke umuntu othi yena kungabe konke kubanga ama-sanctions kunye le-corruption lokurigwa kwama-election, asiwo ma-sanctions achaya umthetho wephosa, asiwo ma-sanctions achaya umthetho we-APA, asiwo ma-sanctions achaya imithetho yonke le ebulala ilizwe, asiwo ma-sanctions athi imithetho kayingafaniswa lesisekelo sombuso esitsha.
Kodwa bona abakahulumende weZimbabwe nxa behlezi bebodwa bayakunanzelela yini ukuthi okunye okubi okwenzakalayo elizweni kubangelwa yibo hathi izijeziso lezi njengokutsho kwakho?
Bayakubona msakazi kahle kakhulu, kodwa batshela abantu amanga ngokuba bayakwazi ukuthi abantu nxa betshelwa amanga kuza benza bahlale embusweni. Batshela abantu into engashilo qiniso nje kuphela, kodwa bona bayakwazi ukuthi bona ngokwabo bayimbangela, imithetho abayitshayayo iyimbangela, isiko lokubusa liyimbangela yokudilizwa kwelizwe. Ungakhangela nje ilizwe ubhode indawana zonke lezi, uzathola ukuthi vele kulobunzima obukhulu obungelani nama-sanction, obubangwa yikubuswa kabi, obubangwa yi-corruption, obubangwa nje imithetho engaqondanga. Bayakubona khona lokho, kodwa kabakufuni ukuthi bakukhulume ngokuba iqiniso liyakhulula abantu livalele bona ababusayo.
Konke okukhulunywa yimeli gakonoko Ncube, ubona bekulalela yini abakahulumende bethatha lamanyathelo phezu kwakho?
Abasoze bakulalelela kancane, kodwa bazaguqula lokhu lalokhuyana bezama ukuthi phela izijeziso zenotho zisuswe. Kodwa-ke ngokuba bayazuza ekuhlaleni ezihlalweni zona lezi, sokwadaleka umbuso ophila nge-corruption, ophila ngenkohlakalo, ophila ngokungabi namthetho, ophila ngokungahloniphi amalungelo abantu. Leyo nto ngeke iguqulwe yiMelika, izaguqulwa ngabantu beZimbabwe, kodwa iMelika ingayincedisa. Laba ababusayo bakhulele phakathi kwakho lokho, asonto abangavuka sebeyiguqulile namhlanje.
Umnumzana Efihle Lancube ulwela amalungelo oluntu njalo uhlaziya ezombusazwe. Sixoxe njalo lelunga leZanu-PF umnumzana Belief Gawule, yena othi kavumelani lamazwi kahulumende weMelika.
Ama-Americans la ayalahleka ngokuthi ngangikhangela mina ngathi abantu abathile esibakhangeleyo ngabafowethu lapha abakhona e-Africa abangumakhelwane bethu abayibo abasaziyo ukuthi siphila njani, kuyini abangasincedisa ngakho, yibo baqakathekile kakhulu kiwo. Kodwa bona bengakhohlwa ukuthi bayikho khonokho babebuya lapha e-Africa bezothatha umnotho wethu. Yibo abantu abayibo abalokhu basungula uhlelo lwe-slave trade, islavery elizweni labo. Ngabantu abangake besijaje bona bethi sinje sinje kathesi. Abantu abaqondileyo ukuthi bakhulume ngathi ngamakhelwane i-SADC, ngamakhelwane i-AU, and siyathaba ngoba kathesi nxa ukhangela i-SADC le-AU ifuna ukusincedisa ithi iyamasanisizi kahambi. Kambe nxa upresident weBotswana esukuma ekhuluma evakathi ebuya lapha eZimbabwe ethi amasanisizi kahambi. Nxa ukuthi amaphosa namhlubuyile eZimbabwe kamaphosa lequla lakhe uyancedisa ukuthi ilizwe lethu lizosincedisa, uye umuntu esemdingayo. Ungakhangela ukuthi uRamaphosa umuntu ohlanzeke njani entungamele. Uhlanzekile kakhulu, umuntu ofuna ukusincedisa uthi amasanishinzi kahambi. Ngobani abathi amasanishinzi kabe khona kuleli lizwe bathi kulokunye funa kwenzanga kuhle? Kambe ukhangele sidlulile ekhethweni oluhle in the history of this country, usibe lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe lapho abantu bade bezenzela khona. Akula muntu odetshaya omunye, akula muntu odetshisa omunye. Abantu konke lokhu kwenziwe uhulumende omutsha okhokhelwa ngubaba uMnangagwa.
Kodwa awuyiboni yini imikhuba le mikhutshana emibi elilandelayo baba ugawule njengohulumende weZanu PF nxa sikhangela imithetho efana labo ayipa labo phosa ukuhlukuluzwa nje kwabantu mahlayana? Awukuboni yini ukuthi ngokunye okulilethela udubo njengohulumende weZanu PF lokho?
Angikuboni kuludubo kuhulumende entsha ekhokhelwa ngoba uMnangagwa. UMnangagwa uvulile amasango, wavula le ndlela zokukhulumisana. Abanye abantu baze badelela ngenxa yakhona ukuthi baze beqinisesezinto zabo ezingayisizo. Kodwa uMnangagwa uyalile kuphele lokho ethi hayi, asikhulumisaneni silungiseni sindawonye ilizwe ngelethu sonke. Zimbabwe is open for business, buya nini lizosebenza sisenzeni umnotho wethu lwezwe luthuthuke. Sisengasebenziso singeke siphile in isolation, singeke siziphile mayedwa. Ukuzamile khona kuMnangagwa wazama ukuthi singenise isigaba sesimisho singena kukhona wethu la, ngoba uyini kanti uMnangagwa kuphambanisileyo sibili? Nxa kukhona abaphambanisile khona amakhiwa la sebaxolise, kanti kuyini sile bawonele khonoku ngemva kokuthi kube lokhetho oluhle, ngemva kokuthi eyingedona amakhiwa, ngemva kokuthi ebumbe le cabinet ithathe labanye abantu abangaphandle abanje abomthuli ebalethe phakathi ekhaya lapho ukuthi bezosebenza abangazaziyo lesilogan seZanu PF futhi sitshaya njani.
Umnumzana Belief Gawule isiphatha amandla sebandla leZanu PF sixoxela ekobulawayo. Live talk lamhlanje sixoxa ngemihlangano ezenziwa isiphatha amandla zeZimbabwe leze eSouth Africa. Sikhuluma nje ngenjongo yokuvuselela umnotho weZimbabwe nokuthuthukisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Thumelani WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Incwadi ezicubungula indaba zengozi sezithole imitshina ebithapha obekusenzakala phakathi kwendiza mtshina ye-Ethiopian Airways. Ewe izolo yabulala abantu abalikhulu lamashumi amahlanu lasikhombisa, ama-flight recorders ngesiNgisi. Iziphathamandla zesigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sesethule uluhlu lwendleko zikahulumende olomnyaka onalo olwemali engena ku-$4.3 trillion ebalisa lamadola angamabhiliyoni ayi-92 awokwakha umduli womngcele lele Mexico. Incwethi kwezempila kahle zithi umkhuhlane wengqondo ulakho ukubangela ukubandlululwa kanye lokuzehlisa kakhulu kwabantu abawugulayo. kubika uBathabile Masuku.
Abelapha umkhuhlane wengqondo bathi umkhuhlane ongahlasela yiloba ngubani nxa sethe wafika esikhathini sobunzima lapha sedidekile loba edabukile ingqondo zaba lokuningi ezikucabangayo bathi njalo lapho umuntu sethe wehluleka ukuthi amelane lesimo akiso uba sengozini yokuhlaselwa ngumkhuhlane lo unkosikazi nokubonga dliwayo ongumongikazi uchaza okungahlukuluza ingqondo zomuntu aze acina esiba lomkhuhlane wengqondo.
Ngizacela ukuchasisa ukuthi nxa sithi umuntu ingqondo zakhe ziphelele sichoni. Siyabe sikhuluma ngomuntu owenza izinto ezikhangelelekileyo kusiya ngezinga lakhe lokuthi usengumuntu onganani. Ziyabe zikhangelelwe ngumphakathi lapha hlala khona, khangelelwe njalo ngumhlaba nje wonke jikelele ngokuya ngokuthi nxa umuntu ephilile uwenza njani. Umuntu ophilileyo ngokukhula kwakhe uyayenza imisebenzi ehambelana lokukhula kwakhe. Umuntu omdala laye enze esukuthi i-responsibility ngesikhiwa akwenze konke kuqondi. Lokho kuyabe kufana lokuthi ingqondo zakhe ziphelele ngalokho abe ngempumelelo yalokho yabe kwenzile. Kodwa nxa sesiqathanisa lokugula ingqondo, umuntu ogula ingqondo angazabe usemdala kanganani. Izinto azenzayo azisizwe izinto ezikhangelelweyo ngumphakathi lalabo ahlezi lapho. Uwenza izinto ezinjengodlakela, ukweba lokunye nje okungakhangelelwanga ngokwezinga lokukhula kwakhe.
Unkosikazi Sifikile Mlilo ongudokotela wengqondo e-Contact Family, inhlanganiso esekela labo abelemicabango ehlukuluziweyo okuthiwa yi-counseling ngesilungu, upha izibonelo umuntu angazitshengisela nxa sethe wacabanga ukuzibulala.
Abantu abaningi nxa esecabanga ukuthi azibulale ngenxa yenhlupho alazo, uyayebe ngumuntu ozikhethayo, ozehlukanisa kwabanye abantu. Kwesinye isikhathi ubonakala ngokuhlala ekhala ekhanya ehlulukelwe. Kwesinye isikhathi uyakhetha ukuthi abe ngumuntu ongadli kahle, ongalali kahle, kumbe oyabe lokhe nje engathabanga, kumbe tshintshatshintsha. Kwesinye isikhathi limbone thabile, kwesinye isikhathi limbone ingani udanile.
Unkosikazi Sifikile Mlilo wengeze elandisa ngokuqakatheka kokukhulumisana lalabo abangaphathekanga engqondweni.
Lo ongabe cabanga ukuzibulala ngalesi sikhathi kakhangele impilo yakhe ngendlela elobuhle. Kasithini ucabanga ukuthi uthi ngizibulale ngoba hayi umsebenzi angutholi lapha eZimbabwe, sendubekile, ngifundile, ngibonani lakho konke kodwa umsebenzi angutholi, imuli ikhayele mina. Kuyadingakala ukuthi ucabange ngendlela e-positive ukuthi sokusiba nje engxenye lapha ngingazuza umsebenzi laphana, kumbe kangibuyele esikolo ngiyezama ukuthi ngigcizelele lokho engilakho. Kungcono ucabanga lolo hlobo kunokuthi kulokhu ucabanga ngokuthi uyadubeka.
Unkosazana Zandile Sithole ongomunye owake waba le micabango yokuzibulala upha ubufakazi bakhe.
Lami ngangena ku-depression, ngangena emcabangeni ukuthi ngizibulale, but ngazibona ukuthi angifuni ukufa, ngifuna ukuphila. Ngaye ngifuna kuphela ukuthi ama-problems ami kuphela othephele, and khathesi vele ngithabile ukuthi ngiyaphila. Ku-depression ku-imbi ukufila ngani u-depressed, but nxa usuzibona ukuthi sungene emcabangeni ukuthi uzibulale, ungawuyenzi because ukuphila kungcono and ama-solutions akhona.
Ingcwethi zempilakahle zithi umkhuhlane wengqondo ngumkhuhlane abantu abangawenqabela nxa sebethe bahlangana lenhlupho ezingabe zikhanya engani azilampendulo ngokuxoxisana lenhlangothi ezixwayisa labo asebethe bahlangana lenhlupho ezidida ingqondo. Kule nhlanganiso ezinjengeSamaritans, iContact Family Counseling ezincedisana labantu kungakhathalekile iminyaka kanye lohlupho osuthe wahlangana lalo. Ngakho ke abantu bayacetshiswa ukuthi baze phambili bakhulumisane labantu abangabancedisa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uBekthemba Samadlondlovu uthi ukukhalala umsebenzi kwabadlali baleli qembu sokuphazamise kakhulu amalungiselelo abo okuqala kwemidlalo yalonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma lentetsenze indaba zemidlalo ekupheleni kumdlalo okuzwana amandla iqembu leHighlanders elidlalele leChicken Inn ngensonto. UMdlovu uthe iqembu leHighlanders libhekane nenkinga yokuba imidlalo yalonyaka izaqala iningi labadlali balo ebengekho kusimo esokuthi sebengamelana labo siwabo abamanye amaqembu. Iningi labadlali beqembu leHighlanders balamaviki amabili besala ukuzilolonga bekhonana ngokuba bakathole iholo labo elinyanga kazibandlela likanhlolanja. Njalo uMdlovu uthi isimo lesi kasiphathisi muntu.
Most of the players are not with the team.
Iningi labadlali kasilabo kwamanje. Njalo lesi simo kasiphathisi muntu ngoba labo abadlali bakhutha ithuba lokuzilolonga okokuthi loba kungalungisiswa okuhluphayo. Abadlali bazabe bengalungelanga ukudlala ngesikhathi kuqala imidlalo yalonyaka. Isifiso sami ngesokuthi baphanga baphenduke ukuze siqhubeke ngamalungiselelo ngoba nxa sileka okulungiselela kusasele isikhathi siyabe silungiselela okwehluleka.
Ngiyangena iholo labadlali beqembu leHighlanders libhadalwa yinkampani yabomakhalekhukhwini yeNet1 kodwa lonyaka bakatholi lutho loba nje kwaba le mibiko ethi inkampani ilobelane isivumelwano esitsha leqembu leBhoso esokuba iqhubekele phambili isekela leli qembu ngemali. Ngensonto iqembu leHighlanders idlalise abadlali abasakhulayo abangakhalalanga umsebenzi kanye labanye abadlala kuqembu leBhoso 90 lona elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League lona elibhaqabulwe ngefuko kanya liqembu leChicken Inn. Lonyaka iqembu leHighlanders belikhangelela ukuba ngelinye lamaqembu elizalwisa ukuphakamisa inkezo yeligi ngemva kokuba lithole abadlali abambalwa abalolwazi lokudlala kusigaba saphezulu esePremier Soccer League abagoqela uPrince Dube uBukhosi Sibanda uNcobizitha Masuku uKlopas Kapukuriga kanye noWellington Muya. Nyakenye umqeqeshi weqembu leBhoso uMartin Andlovu uthe yena ngumnyaka wokuphendukisa isiko laleli qembu kuthi lonyaka ke emnyakeni wesibili babesebelwisa ukuphakamisa inkezo kodwa lokhu sekuzakuba nzima ngenxa yokuba amalungiselelo aleli qembu okuqala kwimidlalo yalonyaka esephazamiswe ukukhalala kwemsebenzi yokwenziwa ngabadlali. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli wele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa ukhangelele ukufika eZimbabwe kusasa elanda imihlangano eqhutshwa phakathi kwamazwe amabili ngenjongo yokuthuthukisa umnotho. Elemelika lithi ukutshabalala komnotho eZimbabwe kubangelwa imithetho kahulumende emibi hatshi izijeziso zenotho elazethesa amalunga eZANU-PF. kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo Matukanduna bafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.